sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga Blessing Zulu ngendaba ngolimi lesishona olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 26 Mfumfu 2022 ngugeino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje.
The results of the by-elections held over the weekend are a clear demonstration that ZANU-PF is unstoppable.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ibandla leZANU-PF lizanqoba kukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ozayo.
Ama rankings lawa sisiyajayela ukuwabona eZimbabwe. Siyazi ukuthi kulabantu abasemsebenzini imini lekuseni lebusuku besebenza ukuhlambaza ilizwe lakibo iZimbabwe.
Inhlanganiso ye World Justice Project ibika ukuba eZimbabwe lidonsa nzima ekuhlonipheni ilungelo likaZulu. Isigodlo seMelika kwele South Africa sithi amalwecacha alakho ukuhlasela elizweni leli. Kusukwana ezilandelayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ibandla lakhe lizanqoba kukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ozayo kulandela elikwenze eMatobo, eNsiza, Buhera lezinye indawo lapho elinqobe khona kukhetho lwama-by-elections kunsukwana ezedluleyo. Umlondolozi Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Mnangagwa wethule lokhu namuhla emhlanganeni wedale lePolitbureau eHarare ngosuku lokuqala lomhlangano omkhulu oweCongress okhangelelwe ukuba uzakwenziwa phakathi kwamalanga ambalwa.
The results of the by-elections held over the weekend are a clear.
Impumelo yokhetho lwama-by-elections itshengisa sobala ukuba ibandla leZANU-PF alimiseki sizanqoba kukhetho oluzayo.
Kukhangelelwe ukuba uzakhethwa emhlanganweni lo ukuba ngunobhala jikelele webandla leli njengoba kusobala ukuthi umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga kasoze angene kukhetho lokudinga ozakhokhela ibandla elibusayo. Umnangagwa uthe amalunga ebandla leli kumele avote ngokuthula njalo abazanqotshwa bengalahli ithemba.
In whatever portfolios the party will assign you in the future, let us maintain the momentum.
Loba yiziphi isikhundla elizazithola, kasitshengiseleni ukuzimisela esikutshengise namhlanje, njalo sifundise labo esibakhokhelayo ukuzimisela.
Umnangagwa uphinde wancoma abantu asebebumbe inhlanganiso ezitshiyeneyo ezisekela ukuthuthukisa umnotho welizwe ezinjengeye Teachers for Economic Development, Pastors for Economic Development lezinye.
A further command via stakeholders such as religious organizations, students, the media.
Ngibonga abafana labezokholo, abantwana besikolo, lentatheli izindaba ngokubambana ngesikhathi silwisana lezitheso zeno.
Umnumzana Felix Mafa okubandla le-Citizens Coalition for Change uthi ibandla leZANU-PF liyesaba ukunqotshwa ukhetho oluzayo.
Okokuqala sifanele sikhangele ukuthi udlakela luphehlwa mbani. Udlakela luphehlwa yiZANU-PF since 1980 to date. Each election ilodlakela. Yibo abantu abangakwanisa ukumisa udlakela njalo baziphe i-attitude yokuthi ama-elections come and go, iZimbabwe kai ham.
Ingcweti kwezombusazwe umnumzana Bekezela Gumbo uthi kukhanya engani kuyaxokozela kubandla leli ngoba kulabanye asebehlale kakhulu ezikhundleni abalakho ukukha phansi kukhetho oluzakwenziwa ngolwesihlanu.
Noko kutshengisa ukuthi iZANU eyayikhona kudala kusayiyo. IZANU yakudala eyalwela ilizwe leli yayilwela i-1-1 vote. Uyabona yayilwela ukuthi wonke umuntu ekwanisa ukuthi ephilisane kuncintiswane abantu bethole umkhokeli abamfunayo kuZANU phakathi. So kutshengisa ukuthi akula democracy. Umuntu engakho ukukhonjelwe yedwa engazange encintisane. Kuswelekile yini kuZANU abantu abafuna isikhundla sokuba upresident? futhi bencintisane layo kutshengisa ukuthi akula democracy izikhundla zonke ezinyele ezimayo zincintiswana esakhe sisala ngesinjani.
Sokwakhethwa inkokheli entsha edalele central committee lamanye amalunga ebandla leli awezabelo zonke azakhetha abantu abazahlala ezikhundleni kuze kwedlule iminyaka emihlanu. Kulabantu abafika phose inkulungwane ezintathu lengxenye abazangena umhlangano weCongress lonyaka. Ngimele isithu 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Kusenjalo inhlanganiso ye-World Justice Project ibika ukuba eZimbabwe lidonsa nzima ekuhlonipheni ilungelo loluntu. Inhlanganiso le yethule umbiko lonamhla ithi eZimbabwe lehlile kungalani yomhlaba wonke jikelele eyokulinganiswa kokuhlonitshwa kwelungelo loluntu. Okwamanje ekulinganisweni kokuhlonipha amalungelo oluntu lokunye esigabeni samazwe angeningizimu kuzwekazi le-Afrika, eZimbabwe liphume phose lingamatshumi amathathu 28 phakathi kwamazwe angamatshumi amathathu lane 34. Kumbiko lo okhitshwa mnyaka yonke okuthiwa yi-Rule of Law Index uveza ukuba iminyaka emihlanu edluleyo ukuhlonipha imithetho kuqhubekela phambili kuncipha. Kuthi amazwe omhlaba jikelele kubikwa eZimbabwe liphuma likusibanga sokulikhulu lamatshumi amabili lane 124 phakathi kwamazwe alikhulu lamatshumi amane 140. Ukucubungula lolu daba iStudio 7 ixoxe lomnumzana Munashe Mthutsa, omunye wamalunga ebandla leZANU PF.
Ama rankings lawa siyajayela ukuwabona eZimbabwe. Siyazi ukuthi kulabantu abasemsebenzini imini lekuseni lebusuku besebenza ukuhlambaza ilizwe lakibo iZimbabwe. Siyananzelela njalo ukuthi bayafaka nje ama rankings anjengalawo bekhangela izinto ezichiyechiyeneyo ezihambelana ngezombusazwe ngendlela eyokuthi umthetho ulandelwa njani kwelakithi.
Ngani ukhangela lumbiko mayelana leZimbabwe njengokuhlanjazwa?
Ngananzelelisa kakhulu into ezenzakalayo eziningi ezenza iZimbabwe iphinde ibonakale njengelizwe elihlambaza amalungelo abantu. Yikuthi abantu amalungelo akhona, ngenxa yokuthi amalungelo akhona basuka bayasebenzise ukuhlambaza, basuka bayasebenzise ukuhambela phambili besenza izinto ezingenza ukuthi abanye abaphandle bebone ngani nxa umthetho ususebenza kube ukuthi amalungelo abantu asehlambaziwe akula i-rule of law. Kodwa sikujayele lokho iZimbabwe kuma list wonke izinto ezenzakalayo iZimbabwe ayifuni ukuthi ifakwe phezulu, ifakwa kuphela nxa kule zinto ezimbi. Abanye bayakutshela ungawuza ukuthi Victoria Falls ingapi, abanye abafisi lokuthi city ikhona apha eZimbabwe, bafuna ukuthi beyithe nge-South Africa kumbe nge-Zambia yakuphela. Sesikujayele lokho. So thina singakujo njengabantu bezana uPF ukuthi sesikujayele nje ukuthi ilizwe lethu liyahlambazwa. Kodwa nje siyakwazi ukuthi imithetho lokulandela komthetho eZimbabwe kukhona. Kungaba kule zinto ezenzakalayo lapha laphana ezingayenza ukuthi abantu besole. Kodwa iqinisa ngelokuthi eZimbabwe abantu balamalungelo abo, abantu baphila kuhle, abantu baphila bengayesabi. Ungabona ipolisa ulesaba uzihambela, ungabona ekuhamba busuku yahamba usebenzisa umakhala ekhukhwini wakho, akula muntu oza kubamba inkunzi ngoba indawo elokuthula indawo enhle. Manje nxa kuyukuthi ilizwe elinjalo selibonakala ngokuthiwa ilizwe elingela rule of law, kuyayethusa kakhulu ngoba siyazi the same organizations onalawo abakhuluma ngendaba ze-rule of law abakhangeli into ezenzakala e-Saudi Arabia, abakhangeli into ezenzakala e-America, abakhangeli into ezenzakala e-France. Okwabo ufuna ukukhangela okwenzakala kithi kweli Africa.
Umnumzana Munashe Mthutsa, omunye wamalunga ebandla leZANU PF, exoxa le-Studio 7 ngocingo ekobulawayo. I-Studio 7 ibuye yaxoxa lomnumzana Efi Dlela Ncube, umcubunguli wezombusazwe ozimeleyo. Sizweni wakhe umbono.
Ukuba semuva kwelizwe leZimbabwe ku-Rule of Law Index kuyinto eyingozi kakhulu ngokuba kusho ukuthi abantu abavikelwanga ngomthetho. Kukompunzi idlemini abantu bazenzela abakuthandayo ikakhulu abasezihlalweni. Kulokuxhumana phakathi kwe-Rule of Law lentuthuko ngokuba nxa ngabe kulo mthetho ihlonitshwa imithetho abantu abafuna ukuhlanyela izimali bayabuya lezimali zabo, kube le misebenzi kulungiswa izikolo lezibhedlela lemigwaqo, ubuyanga obukhona elizweni bubangwa yokuswelakala kwe-Rule of Law. I-corruption khona elizweni kubangwa ukuswelakala kwe rule of law. Ukungabi lokhetho olukhululekile elizweni kubangwa ukungabi le rule of law. Ukuchaywa kwabantu nxa kuzavotwa kungahlonitshwa amalungelo abo ukukhetha amaqembu abafunayo ukuswelakala kwe rule of law. Yizo zonke lezi zinto ezidala ukuthi iZimbabwe ingabi lobudlelwano obuhle lamanye amazwe. Nxa ingabanga lobunye lobudlelwano obuhle lamanye amazwe ibisikhali khale ngezijezo zenotho lakho konke. Kanti into edingakalayo nje kuphela ukuthi iZimbabwe uhulumende weZimbabwe labo bonke abahulumende bahloniphe imithetho yeZimbabwe. Akukhulunywa ngemithetho ye-EU yeGermany, imithetho yeFrance, imithetho yeEngland, imithetho yeRussia yeChina. Kukhulunywa ngemithetho yeZimbabwe ukuthi uhulumende weZimbabwe kahloniphe imithetho yeZimbabwe, uhulumende weZimbabwe kahloniphe iconstitution yeZimbabwe. Yikho lokho kuphela okudingakalayo. Kodwa esikubonayo ukuthi laba basezihlalweni benza abakuthandayo kabahloniphe imithetho.
Ungasinika ngcobe imzekeliso kumbe isibonelo ukuthi kungani usitsho njalo?
Asike silinganise nje enye into yakubona ukuthi kuleli lizwe abantu abalingana emthethweni. I-rule of law itsho ukuthi abantu bonke bayalingana emthethweni, olecala kawukhangela ukuthi kuyiphi iparty uyajeziswa. Kodwa ke esikubonayo ukuthi abaseqenjini elibusayo umthetho uyabayekela nxa besenza izinto ezingaqondanga, besenza into ze-corruption, betshaya abantu emgwaqweni, bengahlonipho ukhetho olukhululekileyo, bengahlonipho umthetho. Ababotshwa kababotshwa kabajeziswa, kodwa umthetho ujezisa laba abangenacala abama-opposition. Siyabona ibheyili iphiwa njalo nje abantu abe-ruling party, ingaphiwa labo abe-opposition kodwa amacala abo efana. Konke lokho kutsho ukuthi kakula rule of law. Akula muntu ozahlanyela imali elizweni elinjalo. Nxa kungabuyanga imali kuzagcwala ubuyanga. Into edingakalayo ukuthi ke laba basezihlalweni bahloniphe umthetho kuso sonke isikhathi.
Umnumzana Efi Dlela Ncube, umcubunguli wezombusazwe ozimeleyo, obexoxa le Studio 7 ngocingo ekobulawayo. Uhulumende usephawule ukusemthethweni ihlandla lokuqala uhlelo lokuvikela abantwana kumkhuhlane wepolio oluqala kusasa. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Phansi kohlelo lolu olugqitshwa mhla ka-13 Mfufu, kuzavikelwa kugciwane lepolio abantwana baleminyaka esuka kwemihlanu kusiya phansi. Uhlangothi lwezempilakahle luthi kusiyaphela uhlelo lolu sokwenziwe ihlandla lesibili, bakhangelele ukuba bazafinyelela abantwana abayisilinganiso sokungamachumi ayisitshiyagalolunye lanhlanu ekhulwini 95%. Lokhu kutsho ukuba bafisa ukufinyelela abantwana abedlula izigidi ezimbili lengxenye 2,556,800 elizweni lonke jikelele. Udokotela John Mangwiro, umsekeli kamphathintambo wohlangothi lukahulumende olwezempilakahle, utshele intatheli izindaba ukuba uhlelo lolu luqhutshwa emazweni achiyeneyo ngemva kokuqhamuka kwalomkhuhlane emazweni angomakhelwane agoqela eleMozambique leMalawi. Uthi uyingozi umkhuhlane wepolio.
Let us unite for the common goal to keep Zimbabwe and the rest of the region polio free by having all our children vaccinated. Together we can end the polio scourge.
Lokhu kusekelwa ngudokotela Alex Gasasira ophethe uhlangothi lwezempilakahle eZimbabwe kunhlanganiso yeWorld Health Organization WHO.
The risk of polio importation into Zimbabwe significantly increased following the confirmation of polio in our neighboring countries.
Udokotela Mafios Siyamchembu, umphathi wezibhedlela zonke kobulawayo, uthi kumele abazali behambele phezulu kuhlelo lolu.
Ngoba ipolio yayenza ukuthi impilo yabantwana ibe nzima kakhulu ngoba yelapheki. Umntwana nasele polio esingakwenza kuphele kwenza ukuthi impilo yakhe ibe ngcono, engazi ubuhlungu kakhulu, kodwa uyabengasakwanisi ukuziyenzela izinto eziningi yedwa. Abanye babengasakwanisi ukuhamba, abanye noma ukuziphefumelela bodwa babengasakwanisi. So kungcono sithi abantwana bethu behlatshwe ukuvikela ipolio leyo ingaze yasihlungubeza thina ezindlini zethu.
EleZimbabwe libikwa lagcina ukuba lesehlakalo sepolio ngomnyaka ka-1989. Kunsukwana ezisanda kwedlula kuqhamuke igciwane lepolio kule Malawi leMozambique. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Isigodlo seMelika kwele South Africa City amalwecacha alakho ukuhlasela elizweni leli kunsukwana ezilandelayo. Isigodlo seMelika sethule isaziso lesi enkundleni zokuxhumana lezinye sisithi kumele abantu abahlala eSandton baqaphele amalwecacha. Uhulumende wakwele South Africa uthi usehlolisisa udaba lolu. Abezindaba abe Reuters babika ukuba kulabantwana abalichumi lanye 11 abalesifo samehlo abafele engozini yomlilo eSalama School for the Blind edolobheni leMukono kwele Uganda. Unkosikazi Ursula von der Leyen okhokhela uhlangothi lomanyano we-European Union Commission ukhuthaza amazwe wonke ukuba asekele imizamo yokuvuselela amabholoholo kunye kwele Ukraine okwabhidliswa yimpi ephakathi kwelizwe leli lele Russia. Wethule lokho eBerlin emhlanganweni wokuvuselela umnotho lokwabhidlizwa ngele Russia kwele Ukraine. Lokhu kubikwa ngabentatheli izindaba abe Reuters. Kusigaba saba dabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe namhla sixoxa lomnumzana Linus Nyandeni osebenza kwele Botswana.
Mina ngise Botswana lapha Martin Street Border Post lapha embambabamba khona.
Wenzani khona?
Ngapha ngenza nje ama piece job okwenza ucingo ngihamba ngisebenza nje amaplaza amakhiwa la.
Kunjani ukusebenza emakhiweni khona?
Eyi khona kunenonywana nje ukuthi ikhokhonokho nje ukuthi sikwanise ukuthi sizimuli zethu kahle kahle, kodwa khona eyisizinyela ukuthi mani kulezi nsuku nganginayo imali yethu le yeBotswana le nganifisa uba phansi inyanga isela mandla mani. Kumele kwanise ukuthole mani kusasincedi ngalutho.
Singathi ucingo olufakayo lucingo olunjani?
Ngifaka imihlobo yonke nje yemingo, kodwa kasili ngifaka i-electricity fence because ngama-dam reserve lama irrigation so kufensa nge-electricity fence.
So singathi ufaka umlilo kagesi khonapho ke xa ufaka umngcelo wangkhona lo?
Faka umlilo kagesi ngasifaka umngcelo wangkhona, kumbe ngakuyukuthi kungela mlilo kagesi sisebenzisa ama-solar panels.
Ukhanya wakufundela lokho eh?
Ye hayi, into nje yakho engayifundela edukasi ukuthi wayifundela esikolo, ngayifunda nje lami emakhiweni nje bengifundisa umsebenzi wezandla. Angaze abona lami sengumuntu osekwanisa kathesi, hayi kathesi sengikwanisa sibe sende company yami right.
Singathi kodwa kuyadobheka yini ngenyanga ongaphilisa abantwana?
Ye hayi, khona ngenyanga sikuyadobheka songaphilisa abantwana, sibili kuyadobheka sona.
Singathi ke usebenza wedwa kumbe bakhona abanye osebenza la?
Nginabanye endisebenza labo abangaphansi kwami, so mina yimi inhloko yangkhona yekhampani yona leli.
Singathi ikhampani yakho ibizwa ngokuthiwa kuyini njalo ulabantu abangaki?
Abantu ngisacathula, abantu sindabantu abangu-7 endisebenza labo. So ikhampani yangkhona hhayi ayilabizo ngokuthi ngumazenzela. Ayilabizo badube, kodwa sisazakala yona indawo ezidingo kanabo Facebook nje ngayiposta bambona khona nje bese bemjikana.
Yes, ngathi ke lekhaya uyakwenza yini khonokho njalo udabuka ngapi?
Mina ekhaya ngidabuka enyathi phambi kokubulawayo, kodwa ngokwakha ngakhe eGwanda endaweni yase-Olifant.
Singathi abantu sebekwazi?
Ye hayi, bayakwazi abantu sibenze
njalo. Akukhulumela bakhona bangama fishane.
Ngiyatensa ama game reserve, ngiyatensa ama irrigation, ngiyatensa nje inye into le nto kuthela noma amalokhu venini ama yard yona ngiyatensa ngifake i-electricity. So yiwo umsebenzi wami engiwenzayo, ngitabafisayo okunjoyina labo bangambamba ezinambeni zami zenesi. Inombolo zami zithi 7665-6370.
Akuyiphinde njalo?
7665-6370.
Ku Facebook ke?
Ku Facebook ngitholakala kuyona le number, nakwezinye nje nginama account ami nje amaningi, ukuthi umuntu angathi Linus Nyandeni uyabona konke nje kuphuma.
Lo mnumzana Linus Nyandeni odabuka enyathi osebenza kwele Botswana. Kubexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7. Ele Botswana lithi lizakhulumisana kabanzi lele Zimbabwe phezu kokuqhamuka kwomkhuhlane wezifuyo womlomo lamasondo i-foot and mouth. Abafuya inkomo kwele Botswana bathi umkhuhlane lo umemethekiswa zinkomo zakwele Zimbabwe ezifohla umngcele. Intatheli izindaba ye-Studio 7 umqondisi Dube ungenele lo mbuthano waqoqa loludaba.
Umongameli Mkhwetsi Masisi uthi seke wakhuluma lomongameli Emmerson Mnangagwa phezu kokukhathazeka ngokuqhamuka komkhuhlane womlomo lamasondo. Ele Botswana likhala okumalisayo ngoba lithengisa inyama emkambo wezwekazi le-European Union. Lithi ukuqhamuka komkhuhlane womlomo lamasondo kuzaphazamisa kakhulu ibhizimusi leli. Masisi uthi ele Botswana lizatshengisa umakhelwane ukuthi alidlali phezu kodaba lokulwisana lomkhuhlane lo.
The world had better wake up and know that when it comes to foot and mouth, this country and its government mean business. And I can as well let you know that I have extended offerings to all our neighbors.
Umhlaba wonke jikelele uzamile uvuke uzwisise ukuthi uma sikhuluma nge-foot and mouth asidlali. Omakhelwane sabancedisa ngolwazi lokulwisana lomkhuhlane lo.
Ekhuluma kumhlangano asanda kubamba labalimi, uMasisi uthi udlulisele umlayezo kumnanangakwa phezu kokukhathazeka ngokuqhamuka komkhuhlane womlomo lamasondo.
I want to inform you that I have met with my counterpart in Zimbabwe to come up with a strategy to combat the foot and mouth disease in the northeastern parts of Botswana.
Ngithanda ukulazisa ukuthi ngikhulume lomunye wami weZimbabwe ukuthi singalwisana kanjani lokumemetheka kwe-foot and mouth. NjengeBotswana sesiphume lecebo elizanceda iBotswana kanye lamazwe yasemhlubulweni wethu.
Namuhla uMasisi wethelele imizi eseduze lomngcele lapho abalimi abemethulele ubuhlungu obusezifubeni zabo besithi uqiniso ukulinda emngceleni leZimbabwe. Abalimi abafana lomzana Albert Foda odabuka emzini weSivia ucele uMasisi ukuthi kufakwe amasotsha kanye lamapolisi ahlomileyo emngceleni.
Uhulumente waBotswana adirisana lohulumente waZimbabwe kungoku kathuseka. Ukentwe leli komtsa Zimbabwe batwane babuyile radius ya 30 kilometers.
Uhulumende wethu kazame ukusebenzisana lohulumende weZimbabwe njalo azame ukubasiza ngemithi yokuhlaba inkomo. Akuqiniso ucingo emngceleni kungezelelo lamasocha lamapolisa.
Umlimi emangweni wemangwe umnumzana Mhlupheki Dube uthi izandla zimfitshane kuleZimbabwe ukuthi kuliswane lomkhuhlane wezifuyo womlomo lamasondo.
Amazwe omabili eBotswana leZimbabwe kumele asebenzelane ndawonye ukulwisana lomkhuhlane lowo. Siyazi ukuthi iBotswana leZimbabwe mhlawumbe i-effect yakhona kumbe ubuhlungu bakhona bomkhuhlane buyachiyana ngoba iBotswana angithi iya-exporta inyama ihambise emazweni yase-Europe. Thina ngapha ke eZimbabwe ubuhlungu bethu bungabe bunganene kodwa labo bukhona.
Iofisi yommeli weZimbabwe leBotswana ithi amazwe omabili azama ukulwisana lokumemetheka komkhuhlane womlomo lamasondo. Ithi imihlangano ebanjwe phakathi kwabomongameli bobabili Harare noNcobakazi ithinte kakhulu ngokuthi umkhuhlane lo ungalwiswa njani. Esikhathini esisanda kwedlula eleBotswana linikeze eleZimbabwe imithi yokulwisa umkhuhlane womlomo lamasondo noma nje isilela. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngeSabron kweleBotswana.
Ivandla leZANU-PF seligqile impande eMathebeleland lapho okwakuyindawo abantu ababevotela khona ibandla le-PF zapho ngesikhathi lisakhokhelwa ngumuyi uJoshua Mqabuko Nyongolo Nkomo kusukela ngomnyaka ka-1980. Ibandla leli lisanda kunqoba kukhetho lwama-by-elections eMatopo leNsiza. Kambe kuzaqhubekela phambili lokhu na kumbe aphikisayo amabandla azaligenqula kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukunqoba okwenziwa libandla leZANU-PF eMandebeleni kukhetho lwamakhansila olusanda kwenziwa esabelweni seMathebeleland South selutshiye abanye abantu bebambe owangaphansi. Okwamanje ibandla leZANU-PF lizibambe esidukwini eMathebeleland South leMathebeleland North lapho elilamalunga edalele parliamente angamachumi amabili lanye 21 phakathi kwezigaba ezingamachumi amathathu lasitshiyangalombili 38. 8 libona ntuthu ibandla leli emadolobheni okuvotelwa amabandla aphikisayo okwamanje bayaqolotsha abakubandla elibusayo abathi basebenza kahle lozulu emaphandleni okwenza ukuthi abantu bebavotele umnumzana Believe Gawule owake wabalilunga ledale lesenate ekubandla eliphikisayo uthi umbuso uyasetshenzelwa uGawule osekubandla lezano PF uthi ibandla lakhe likhuthele ekukhangeni abantu ukuba balisekele
ibandla lezano PF linqobile ekhethweni olisanda kwedlula emaphandleni kusi lokho kubonisa ukuthi izano PF ilosekelo olukhulu ngaphandle emaphandleni okuyikho lapho kulabantu khona abanengi iningi labantu litholakala emaphandleni njalo impi yaliwa khona impi yaliwa emakhaya impi yaliwa emaphandleni akulampi yaliwa edolobheni ngakho-ke abantu bemakhaya bayawuzwisisa umumo okhona
unkosikazi Cora Ndebele olwela amalungelo oluntu uthi amabandla aphikisayo ayayekethisa ngoba kawala maqembu okuwasekela akhanyayo
lokhu kwenziwa yikubana abantu balutshwana kakhulu abaphakamela ama-by-election besiyavota bese kusithi ibandla lona elezanu p f lilama-structures aphilayo ama-structures okuthi loba kungasosikhathi sokhetho ama-structures la abe-communicator njalo ephila labakhokheli babo okwenza ukubana kube yibona abaphakamayo lanxa kuthiwa by-election bayaphakama ngobuningi baye bavotela ikanti-ke ama-opposition njengala ma-opposition njengakathi sikhuluma nge-CC ayila even ama-structures awakho so kugcina kubangela ukubana abantu abaphakamayo bebalutshwana
unkosikazi Patricia Chabalala isakhamuzi sakobulawayo esilwela ilungelo loluntu uthi umbhuqazi wegugurawundi yiwo oyenza ukuthi abantu emaphandleni emandebeleni bevotele ibandla lezanu PF
za izanu PF iwine emathebhelelendi yikuthi abantu bemathebhelelendi bayesaba balokho belokwesaba lokhuyana okwegugurawundi okwenzakala kibo kudala so bayesaba abantu bemathebhelelendi ngoba ungakhangela kathi sikulama-by-elections wona lakade khona bekulama-campaigns ama-by-elections abantu batshayiwe kakhulu ensiza lapha lemadobhu so abantu bengeke baze balinge bayevotela enye iphathi ngaphandle kwezanu p f
umnumzana Felix Mafa ilunga lebandla le-citizens coalition for change uthi ibandla lakhe alinqobi kangako emaphandleni ngoba ngesikhathi sokhetho ibandla elibusayo lisebenzisa udlakela ukudla le mali ukuze baqhubeke besembusweni
izanu sicathamela abantu baya campaign sokusale 5 days zokusebalekiseni bahle babuye bethusele bedukule emoyeni betshaya abantu bancitshe abantu ukudla okuvela kustate
lokhu kusekelwe ngumnumzana Chilumbo Mudenda ilunga lebandla lemthwakazi Republic Party osesigabeni seBhinga
lokuhlukumezwa ukwethuselwa kwabantu ukutshaywa kwabantu kuyalimaza i-electorate izanupf iyaistila ifiye ebantu so the first thing yokuthi abantu babethembele ukuthi ma-BMDC be-strategy sokukhipha izanupf but babona ukuthi no they are just there to join the bandwagon of zanupf ukuyoluta ama-resources abantu so they have lost the trust and even bona abe-triple c they know ukuthi istruggle bayiluza ngo-2008
okwamanje sekulungiselelwa ukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ozayo kulabanye abantu abathi ibandla elibusayo lizaqhubekela phambili linqoba amanye emaphandleni uma aphikisayo engaguqulanga izenzo ezingenza benqobe elibusayo ngimele umsakazo we-studio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
Ku-Live Talk namhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe sixoxa ngokuvota kukhetho eZimbabwe. Singakehlukani izihlobo sikhangeleni njalo ezinye zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ibandla leZanu PF lizanqoba kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Inhlanganiso ye-World Justice Project ibika ukuba eZimbabwe lidonsa nzima ekuhlonipheni ilungelo likaZulu. Isigodlo seMelika kwele South Africa sithi amalwa cacha alakho ukuhlasela elizweni leli kunsukwana ezilandelayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoGaino Gumede Saidi ngisithi asidibaneni njalo ngo-half past six kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka mbambe.